umhlaba ke okunanzelele kubana ukuze umuntu aphucuke uluntu luphucuke kuqhakathekele kubana imvelo ilondolozwe ikakhulu ngosuku lwalamhlanje e-22 April wayona lo mnyaka waka 2023 thina njengelizwe leZimbabwe lathi sibambene ngitsho lomhlaba sikhangele lona leli ilanga le-Earth Day lapho sikhangele khona kubana kanti singalondoloza njani imvelo yethu ngoba siyananzelela kubana ukuphila komuntu kweyeme ekugcineni lasekulondolozeni imvelo.
EZimbabwe khona luphathwa njani lolu daba lokulondolozwa kwemvelo?
Thina ke ngokomthetho elizweni lethu sile constitution ikakhulu nxa sikhangele usection 73 constitution uyagcizelela ukubana kulelungile lomuntu wonke ukubana aphile endaweni elondolozekileyo, aphile endaweni enhle, aphile endaweni lapho imvelo egcinakale njalo elondolozeke khona kahle. Kuqakathekile ke njengelizwe ukubana nxa iconstitution yethu isipha lawo malungelo okubana silondoloze imvelo, thina muntu ngamunye ngamunye kambe senzani ekulondolozeni imvelo?
Isisekelo sombuso sona sithini ngokulondolozwa kwemvelo elizweni?
Imvelo le nxa sikhangele ikakhulu iconstitution yelizwe ithi imvelo leyi ayisiyo yethu kuphela kodwa imvelo esikhangele lokubana ibe ngeyesizukulwane esilandelayo kubuye futhi esinye isizukulwane esilandelayo. Ngakho asimvelo nje yethu sodwa lamhlanje kodwa imvelo yabantwa bethu, kube imvelo yabazukulu, kube imvelo njalo yezizukulwane ezibuyayo. Ngakho ukuqakatheka lokubana njengelizwe ngesi nanzelelo nalolo suku sikhangele imithetho yethu, sikhangele njalo kubana lapho nxa sigebha lokho okuligugukithi kambe asibulale yini izizukulwane ezizayo.
Ngikuthazo bani elingayipha ngalolu suku olwe-Earth Day ekulondolozweni kwemvelo eZimbabwe?
Kuqakathekile ukubana umuntu munye ngamunye ananzelelo lalolo suku, i-government kungabe kuyi i-Environmental Management Agency kanye lamanye amaqembu akhona lapha akhangele ezemvelo, kuqakathekile ukubana baqhubeke befundisa abantu ngokuqakatheka kokugcinakala lokulondoloza kwemvelo.